kuyinto enhle kakhulu kaze ukuthi khona amazwe i-EU ama-diplomats lamanye nje amazwe imanyane eminingi-ningi ikhulume ngalizwi linye isola ichothoza isenzakalo lesi esibi esenzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluka vele mhla ka-16 April kombana kuqala kutshaywa kwabo dadewethu laba be-Quadripas ize lamanzi akompofu kwahlala kwaba nokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde ngalo isehlakalo esibi futhi eHarare lapho kuthunjwe bahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo awahlanxa engahlukuluzwa kulokudonsa le ngikhuluma yimbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abathi kunanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So ukuthi ngakho mfana ukuthi nxa kungavele kuthaywe oyedwa kumbe kuhlunyezwe oyedwa kuhle kube lokuhlokoma hayi ukuthi silindele. Abanye bathi mhlawumbe nga lokho okwenzakale eHarare kwenqatshelwe ngoba amehlo omhlaba wonkathi uzakuvele kuhulumende wezimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni intombazana kompofu kodwa kwekeliwe lokhu khona kuhlukonywa kwathesi nanxa kube kuphuziwe kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende wezimbabwe kumele azinyuka amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini kwenzakalayo elizweni kukakhulukazi ngokuhlukuluzwa kwabomama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziweyo?
Njenganhlanganiso yehoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini singananzela sithathe eHarare lapha esizinanzeni khona bahlukuluziwe bathintwathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo okuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe sinanzela kobulawayo lakho bathukwa labo osisi be-Quadripas bathukwa ngezinqe zabo bathukwa ngobuyibo bayo izakhiwo zabo baphinde bathukwe ngolimi abalukhulumayo. So ma amapholisa ekhangela omama abona nje into zokuthi bangazidlala ngazo santando kungakhathala kiniyo kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sesikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults sithi loba kambe sisiselizweni elilese lesombuso elizweni elizivikela amalungelo oluntu kanye labo mama kodwa kuqhubeka futhakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela nje ngenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe babanje bajeziswe.